atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlaka 31 Mbimbitho 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kubikwa kulezi dumbu zabantu ezathathwa ngamanzi ezulu lesiphepho cyclone Idai eManicaland ezingamachumi ayithoba minwe mbili ezitholakale eMozambique. Kambe kungaba kuhambe njani ukuthi ukansila webandla lezanu PF anqobe kukhetho olwenziwe kobulawayo izolo?
Yiko unganazelela uthubolwe laphana abantu bahambe bavota ngabantu abalithwana. Lokho khuluma iziningi.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kubikwa kulezi dumbu zabantu abathathwa ngamanzi ezulu lesiphepho cyclone Idai eManicaland abangamachumi ayithoba minwe mbili ezatholakala eMozambique. Lokhu kutsho ukuthi sebebhubhe kulingozi yezulu sebesiyafika amakhulu amathathu i-300 eZimbabwe. Kunjalo nje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi amazatholakala bephambula uncedo oluphiwa abehlelwe ingozi yezulu lesiphepho leli bazajeziswa kanzima. Ukunqoba kwelunga lebandla lezanu PF umnumzana Kidwell Mujuru kukhetho lokudinga ukansila ka ward 28 kobulawayo eCowdrey Park okwenziwe izolo bekuvele kukhangelelwe ngabanengi kulandela ukumelwa ngamalunga amabili okwenziwe libandla leMDC. Kodwa impumela yokhetho itshengisa ukuthi lanxa abamele iMDC unkosazana nomagugumloyi lomnumzana Colette Ndlovu bengahlanganisa amavoti abo bobabili awaneli ukuthi ngabe benqobe uMjuru. Kodwa ezinye ingcwethi zithi ibandla lezanu PF lingazitshaya isifuba ngoba inani labantu abavotileyo eledlula kancane inkulungwane ezimbili 2000 isigaba seCowdrey Park silabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amachumi amabili lantathu i-23,000. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sezanu PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe ukuthi bamukele njani impumela yalolu khetho.
Okokuqala ngibona ngithale ihlombe ibandla lezanu PF, ngithale ihlombe ukansela omutsha ongeneyo uComrade Kidwell Mujuru, ngithale ihlombe abantu beCowdrey Park abaphaphamileyo babona ingozi ababesezifakekiyo ngemva kobana babe silahlile kuqala bavotela iqembu le-MDC Alliance. Kuhle nxa umuntu angabona ilistate yakhe ayicorrecte njengalokho sokwenze nabahlali beCowdrey Park. Ngibona ngani kuthiwa sizabona umehluko in terms of ukudevelopa nokuthuthuka endaweni yakana eCowdrey Park, kuwayi kube yinto enhle kakhulu.
Singathi ukuphumelela kwebandla lezanu PF kumbe ukuthi abantu ababuyanga bazovota ngobuningi babo, njalo ibandla leMDC belifake amalunga amabili.
Ibandla leMDC belifake amalunga amabili sibili, kodwa ungabala unga-eda inumber zabo bobabili ini kazifiki enambeni etholwe ngukombeti uJulu enqoba ukhetho lwe-council. So ukuthi basenze amalunga amabili akusatsho lutho ngenxathi zato sona leso. Ngibona ngani kuthiwa lokhu yikuqala-ke ukuphaphama lokuvuka kwabantu bakobulawayo ukuthi kona kwesi sikhathi singaphongu uvota nje sivotela amabandla kodwa asivote sikhangela ukuthi umuntu esimfakayo uzayasimela na uzafeza isifiso zethu esifunakala ngabe ziyahanjiswa kumbe ngaba kusekhansini kumbe ngaba sephalamenti. UComrade Mjuru uzabatshengisa abantu ukubana nxa ukhansela uvela ezanupi usebenza njani ngoba siyabe simhlezi ibhobo phela njengebandla simeka sure ukubana uyafeza izifiso ezabahlali abekhadi bakhonani.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla leZANU PF, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje, abazi ngokwenzakala kubandla le-MDC bathi ababili abancintisileyo bemelele libandla, unkosazana noMagugu Mloyi, lomnumzana Colette Ndlovu, baxhaswe ngamacele asekela umkhokheli webandla leli, umnumzana Nelson Chamisa, lelinye elisekela unobhala jikelele webandla, umnumzana Douglas Muonzora, okutshengisa ukudabuka phakathi kwebandla. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Colette Ndlovu omunye wabancintisebe mele ibandla leMDC othi yena ziningi izizathu ezibangele ukuthi banqotshwe kulolu khetho.
Indlela okuphathwe ngayo abantu kusho ukuthi abezanu-PF bebetshelwe information i-voters roll itshintshiwe abantu batshintshwe izindawo lapho abavotela khona so besithi nxa sebehamba besiya vota toli ibizo lakhe lingekho so abanye abantu bakhalalile vele abaningi ade amamela abengekho kustesheni labantu befanele bavotele khona.
Sizwile inhlanganiso yezesni isithi bebetshelwa ukuthi bayivota kwenye indawo.
Ye, khonokuyana ukuthi abanye indawo zakhona kade bezibalela zungo-4-5 kilometers umuntu kuthiwe kayevota khona ngale uyamenza ukuthi umuntu agcine sengasahambanga ukuyavota.
Kodwa lokhu kungabe kwenziwe lakulabo abavotela ibandla leZANU PF.
Ya, kodwa ke asingenza ke sibe leshuwa lokuthi bona engxenye njengoba babakhethayo kwesinye isikhathi bakhetha vele bekwazi ukuthi ngoba ama-structures e-MDC baye bewazi ukuthi abantu laba ngozibani amanamba abantu bayathatha ama-structures ebagcine khonaa.
Kuyikuthi ibandla lakho belilelunga elilodwa elincintisayo. Ubona ngani abantu bebezabuya ngobuningi babo yini?
Ye, abantu bavele bazondiswa yi-confusion ye-party ukuthi khona kungaba lama-candidates amabili abantu basebesithi khanye i-party idlala ngathi yikho kwenza abantu abaningi bakhalala bangayivoti ngoba nxa ukhangela thina sile about 35,000 voters abaregistered but nxa uvota abantu abaku-3,000 uchose ukuthi abantu abaningi bakhalele.
Manje nxa lawe uvuma ukuthi kule confusion ebandleni kwenziweni kusasa kumbe ngabe lawe wayekela kwancintisa umamlo yedwa?
Ya, ngangingasoze ngiyekele ngoba wayekhethwe yiparty yimi. Ungakufanele ayekele ngumamlo yekuba nguye owayekuthiwe ka-stepe down. Halibani iparty yangintshelile ukuthi nge-stepe down ngangizalalela iparty ngangizastepe down. Lokhu kube yisifundo kodwa bebezama ukunqabela ukuthi kungabe le two candidates ikuthi nje omunye umuntu uyabe sengasalaleli umthetho wephathi kodwa bebezama ukunqabela sibili.
Alo-ke ngumnumzana Colette Ndlovu ongomunye wabancintisebemele ibandla le-MDC kukhetho lwekhansili olwenziwe kobulawayo izolo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Lokhu sikudaba lunye ingcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi uthi okungaba kubangele ukuthi bandla le-MDC linqotshwe yikukhethela abantu abazabamela.
Ngokubona kwami okokuqala ngibona ngathi silohlupho lokuthi leyi iparty i-opposition party yiyenkulu i-MDC Alliance. Ngibona ngathi iproblem enkulu yikuthi ile isile system yokuthi yayimpoza ama-cards ebantwini. Yikho ungananzelela uhlubo lube laphana abantu bahambe bayavota ngabantu abalutshwana. Lokho kukhuluma izinto eziningi kusitsho ukuthi bavote ngabalutshwana isizathu esinye singaba khona sokuthi abantu engxenye ama-candidates abefilidiwe abawathandi ngaba ngunumber one. Unumber two ungenzakala ukuthi bona abakade befakiwe futhi abe-MDC Alliance ngabantu engxenye aba imposwa ebantwini ngokunjalo abantu ngobuningi babo labe opposition abanye abahamba bayavota kuyindlela yokuthengisela ukusolwa kwabo ukuthi kufanele bahlonitshwe owesithathu njalo engxenye kuyathengisa ukuthi ubukhokheli beMDC kobulawayo kungaba yidistrict kusiya kubo province engxenye labo sofika esigabeni sokuthi sobusehluleka ukuqoqa abantu ngendlela yakhona abantu ngokunjalo abaselamqoqi njalo kwenza le ngxenye lanxa bekhona abaqoqayo ngalabana abantu sebediniwe abantu abangathi bangama-dictators khona kwane kosokusenza ukuthi unanzelele ukuthi abantu nxa sokunjalo bayahlalela emakhaya babukele befuna ukuthi bonabo abathungamele babontola amandla ngubani uyikho ungananzelela layo iZANU PF umehluko wayo ukuthi iZANU PF ilabantu bayo abahlala bemaintain le numbers ungaze uyikhangela iminyaka eminyaka ivoti yabo ihlala ikhona pha kushuthi bona i-membership yabo bayayi-retaina bayigcina injalo kodwa ngapha ku-opposition akuqedakali kuya phansi kuye phezulu then okokugcina vele yona i-MDC Alliance okwenza ifake abantu ukhetho ababili utshengisa ukuthi iphathi le ayizwisisani utshengisa iphathi le ilokucobozela phakathi kwayo
ye manje singathini nxa sikhangela elakusasa
sokusegcekeni ukuthi ibandla le-MDC Alliance likhanya ngathi seliluzile injongo yokuthi waye labunjwa alisakhangeli ukuthi likhangeleli ukuthi lingene linceda abantu lizama ukungena embusweni lingesa abantu khanya ngathi abantu sebe-power hungry omnye lo mnye sefuna uba sesikhundleni so engxenye i-way forward sokuyikuthi phose ye-MDC ama-structures awosuka phansi kumbe kusuka ku-ward kusiya ku-district kusiya ku-province akudilizwa abantu bonke laba i-MDC iqalise kutsha and iqalise kuhlela abantu abazazwisisa i-struggle abantu laba abakhona ngathi ngabantu asebediniwe ngabantu asebefisa ukuthi basuthise izikhwama zabo basuthise izisu zabo abaselandaba labanye abantu
alo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungulayo zombusazo bekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke ngithedele emuva kancane ngilithiye ezandleni zikaMthembu ozithembayo uGibbs Dube.
Sengana masiko
wenziwe mandla
ngelo baba mkhulu babe lobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhangela ongenziwa khona ngale ke eManicaland lapho kube lezulu lesiphepho ucyclone Idai kukhanya kulabanye abathi kungangcono abantu bekhangele emadlozini ye lapha ke silo baba uRichard Ndebele oyingcwethi kwezamasiko esintu kanye lomnumzana David Mkhabenyana Ngwenya inyanga elodumo Sizaqalisa namhlanje ngobaba uNdebele.
Nxa ngabe kuvuma abadala abakuliso sigaba, bona labanothiwa kabafundanga, bona abantu abangaxubhiwe amazinyo abaphila isintu sibiza kudala, nxa bekhona bayakwazi ukuthi into le iwumhlola njalo ihlolani, njalo kumele kwenziwe njani. Ngesintu kuphela kungazange kubanjwe into eziningi lezi ezesimanje. Uyabona into yakhona isihamba nje ideda ngoba uyakhumbula Dube ukuthi nangakithi ngapha ngimandebele nxa izulu lingananga okweminyaka emibili emithathu sokulesomiso siyaphuma siyenjelele kuweyiwozana zigide akudingi itechnology yi-psychology yesintu eyemimoya engangenelani lento zesimanje
ye okumele-ke akuqalise khonokho ubaba Ndebele ngubani
ngilusizi Dube ngoba abantu okumele benzi leyo nto sebabalekele emasontweni sebesesaba ukubamba izinto lezi ngoba besaba ukuthi bazodwa ngamaqaba kodwa bakhona abantu abameleyo nalinto okumele bayimele ngesintu ikakhulu abantu bakuleso sigaba lapho kwenzakele khona yona le into abantu kumele bayibambe sisibini
kuzaba khona mpela abakhuluma ngesikristu bathi ha osokhulunywa ngubaba uNdebele sokubizwa amadlozi phakathi sokulokuloya phela abasoze betsho njalo
bangaze batsho njalo kufana Dube bangaze batsho njalo kodwa iqiniso liqede kuhlobo befuna bengafuni lokhu kufuna isintu kuphela bethanda bengathandi Dube wenza bayafuna wenza kabafuni wenza bangangotshani wenza bafike emayezini bangangezibhakabhaka lokhu kufuna isintu kuphela
kungabe hlule esintwini lapha kuyahamba njani
akusoze kwehlule noma sikunjani Dube niyakubhejela mina kudla
ulethemba sibithi kungalungi
akusoze ngesintu akusoze kwehlule noma sokunjani kule ndlela okukhulunywa ngayo ungabona kusehlula ngesintu Dube kubanjwe ngabantu abangazi leso sintu
okwamanje othi sizwe-ke ukuthi uthini umnumzana David Mkhabanyana Ngwenya.
Nazo kwehle ingozi engaka, kuyadingakala ukuthi abakhokheli, nansitho abakhokheli ngisho ama-traditional leaders, bona ngokwabo babona ukuthi bakhupha umuntu loba abantu ngezigaba ngezigaba, bayebika ukubika babe siyabika elijeni enjeleni ukuthi nanku osokwehlile, kukwenzela ukuthi umoya onje ukhuzeke uvaleke, ngoba kayikho enye indawo emasikweni ongabikwa khona ngaphandle kwenjelele, njalo ibikwe ngenhlonipho enkulu ezitshenisa abantu ukuthi bahlonipha lokho okwenzakele, balandele imithetho yonke efunakalayo xa umuntu esiyabika enjelele.
Singathi-ke okumele akuqalise konke lokhu ngubani, babangwenye?
Angithi izinduna zikhona ngezigaba ngezigaba. Ingathutshe enye evelela khona lemashonaleni, ithutshe enye evelela legwembeni, labanye abaphakathi. Ngumlando wabo okufanele bakwenze lokho. Angithi babizwa kuthiwe ngama-traditional leaders. Ngama-traditional leaders awosibo, nanto soluqondane labo kathesi usibo. Yibo sokufanele ukuthi baphaphame, babona ukuthi okuyikho yikuphi okungenziwa.
Ye, bangakhutha-ke khonokho-ke kuyakehle okunye yini, kuyahamba njani?
Angithi lapha kuyabe kusenzela ukuthi lokuzayo loba nini kwazakala ukuthi abakhokheli bakhona abamasiko, lokuzayo kuzavaleka. Ayikho enye indlela yokukwenza lokho. Uminista omele ezamasiko nezinduna kaChaya Impembe, umlando wakhe ukuthi azive induna ezisempumalanga, entshonalanga, eningizimu, enyakatho bayekwenza usiko.
Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje. Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge umnumzana David Mkhabanyana Ngwenya, inyanga elodumo. Ngibonge njalo umnumzana Richard Ndebele, ingcweti kwezamasiko esintu. Oliver Lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithemba uKips Dube lilale.
Siyabonga Kips Dube, njengoba kuyisonto nje ke singene ecaweni lo ntungameli inkomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, igama nguntungameli inkomo. Lamhlanje sihamba lo mfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, lababukeli labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje-ke ngibuya lelizwi elitholakala encwadini kaDavida eyamahubo, isahluko samachumi amathathu lane, indima yechumi lesificaminembili, lapho kufundeka khona kanje. UJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo, uyabasindisa abanomoya odabukileyo. UJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo, uyabasindisa abanomoya odabukileyo. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, leli lizwi ilizwi lenduduzo kulabo abalenhliziyo ezaphukileyo lomoya odabukileyo. Kodwa umbuzo uthi, kanti njengoba uJesu wathi weza emhlabeni wenzela ukuthi abantu bazophila impilo enhle njalo egcweleyo, laba-ke asebelenhliziyo ezaphukileyo lemoya edabukileyo ngabanjani? Yilabo abantu abangena phakathi kwenkinga, ukuhla kwamalanga. Kulezi insuku, kuleli elakithi, indaba esemlonyeni womuntu wonke yindaba yesiphepho lesi sokuthiwa ngu-Idaye, esibone senze umonakalo esingazange kithi ukucabangimbe siwuphuphe. Abantu balahlekelwe izimpilo zabo, izindlu lemizi kwadilizwa, amabholokho akhukhulwa, imigwaqo yabali kanga, amatsha agiqika ezintabeni, akusalanga lutho. Konke khona lokho yikho owephula inhliziyo zabantu babe lomoya odabukileyo. UNkulunkulu-ke wenza izinto zakhe ngesikhathi sakhe engacelanga emuntwini. Kodwa-ke lanxa kunjalo, kumele sizwisise amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu la kulo sosimo esinjalo akutsho ukuthi akasekho. Kuyafana nje la nxa kumnyama khaca phandle impisi sidla umniniyo akutsho ukuthi inkanyezi kazikho ngale kwamayele. Siyakhohlwe nxa sekumnyama sithi inkanyezi lenyanga akusekho, kodwa iqiniso ukuthi amayezi lawo angedlula inkanyezi sizazibona ukuthi vele zihlala zikhona. UNkulunkulu unjalo, ukuthi lanxa sihamba esigodini sethunzi yokufa uNkulunkulu ulakha izikhathi zonke. Kodwa-ke mina-ke ngithanda ukuthi ngini bazalwana abathandekayo, yebo siyababona osayikloni Idai zonke iziphepho esizizwayo, kodwa bakhona abanye abantu abaphila emhlabeni abaphendule bafana lesayikloni kuqala, babe yisayikloni yokusa kwamalanga, abantu abephula imoya yabanye ngokwenza izinto ezingajabulisi abanye abantu. UNkulunkulu uthi nanxa kunjalo ngikhona, lezo ziphepho ezikhanda layi labo abazikhandayo, mina ngikhona ngizakulisindisa, ngiseduzane lami. UJobe wangena phakathi kobunzima obumangalisayo, kodwa uNkulunkulu kazange amthiwe. UJesu uqobo lwakhe walingwa, kodwa kazange ehlukane loNkulunkulu. Lathi nxa singena ebunzimeni, ingabe ubesiphepho oyidayi lokunye kunjalo ingozi emgwaqweni, kholwa leli lizwi ngobana uNkulunkulu uyabasindisa abantu bakhe lanxa sekunzima okungakanani.
Kuyiphethe mfundisi.
Thixo olungileyo Jehova, uninimandla wonke, wena somandla wasemandleni, usiphephise kuzo zonke iziphepho lezi ezidalwa imvelo lakulezo ezidalwa ngabantu ngabomu. Ngenqabela-ke kushabalala kwabantu bakho bopha amanxeba enhliziyo zabantu bonke. Sela amandla ozobona phakathi. Amen.
Amen mfundisi. Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Siyabonga.
Ngizibongela ke lami labo uNkulunkulu asenzele kahle sonke.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Lamhlanje kwezemidlalo iqembu leChapungu liqhubeke likhokhela kungalane imiklomelo ePSL kulandela impumela yemidlalo yalamhlanje. Kesikhangele ukuthi ziphume njani emidlalweni yalamhlanje. Harare City 0 FC Platinum 2, Black Rhinos 1 Highlanders 1, Dynamos 2 Chicken Inn 3, ZPC Kariba 1 Chapungu 5, Bulawayo Chiefs 0, Caps United 2, Manika Diamonds 0, Triangle 2, Ngezi Platinum 1, Wange 2, Le Yata 0, Le Herentals 0.
Direct from Washington, the voice of America.
Okwamanje ke sengilichiya lo Mike Hobe.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo. Ngingu Mike Hobe. Kuleviki siyenze zomculo. Namhla siyajayiva ngesingizi bathi put on your dancing shoes. Qhokani isichathulo zenyu zokujayiva. Silo mculo ngisakhulayo uMJ Sings. Kodwa singakahambi kuye wathi ngilishaye ngamafishane ngale ngoma yakhe engiyithandayo, ngishaye ngaphakathi le ngoma. Nangu MJ Sings uthi dali wami
mfumene uthando dala ngikufuna love wami funa love wami sengilifumene uthando dala ngikufuna love wami funa love.
Nangu MJ Sings wathetha isixhosa uthi sengifumene uthando dala ngikufuna love wami ubese mathandweni lo. Asizweni ukuthi besikhiphani lapha. MJ Sings, ngiyakwamukela kuhlelo lwabatsha ba4, unjani?
Ngiyabonga, ngiyabonga. Ubona mina wami.
Ay mfoka baba, mfoka baba ngile ngoma engishaya ngaphakathi. Yo 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 yachisa.
Ngiyinda nami. Kinto sizizonto.
Mm. So dali wami, dali wami, dali wami. Awusitshele ngamafishane ngale ngoma.
Udali wami ngami recorda lo Matthew Cubic. Omunye nje amaphoti sodimikele lapho kubulawayo laseZimbabwe. So bese studio nje sisebenza lelo langa bese sirecordela ama artists. Ngazi record i-advert sibe sishaya i-keyboard waphuma into engani imnandi naye ndoda ingoma le saqala ukuyirekhoda mazirekhoda njalo kwase kwaphuma nje yonke into yasehlangana lelo la.
Mm-hmm. So mnumzana, ngiyazi vele ukuthi ukhishe okuthiwa ngesingizi i-EP noma extended play, kodwa ngesinto sithi i-album idlalade yona engaphansi okwesihloko sithi Soul and Mind. Tshela phela uZulu okunenge mayelana ngale album.
So Soul and Mind le ngoma ezintathu into engifuna ukuyenzela abalandeli, ngoba lokuyindlela yami yokubabonga ngokungixhasa lokuba nami esikhathini sonke lesi, ngoba sengile minyaka more than 10 ngi-industry yona le yomculo, and abalandeli bebengisupporta bengisiza ngendlela ezihlukeneyo. So ngabona kuyindlela yokuthi ngibabonge, ngisasebenza i-album ngisalipheka lapha, but ngabona kungenothi banike inzisa yokubuya.
Mhm. Nangu MJ Sings uyasho ukuthi i-album iyeza, kodwa umthakazo omuhle nansi ingoma ikudlala deleli elika MJ Sings uthi sithandwa ngizobuya.
Sithandwa ngizobuya. Darling ngizobuya. Ngeke ngikulahle. Ngeke ngikukhohlwe. Darling ngizobuya. Sithandwa ngizobuya.
Uhlelo lwabatsha lilo Mike Hove, namhla kuhlelo silomhlabeleli ongisakhulayo uMJ Sings. MJ awusitshele mnumzana, kudlala deleli ubufisa ukuthi uZulu afunde izinto ezinjani? Ngibona ukukhuluma ngezothando.
Udlala deleli bengizama ukuchasisa kahle ukuthi uthando luhlukene, uthando lunjengesihlahla lulengatshi ezihlukeneyo. So thola estorini yesinye ngisethandweni olu-distant. So ngizama ukuyexplaina izitori zothando ngendlela ezihlukeneyo.
Mhm. Isikhathi bafo yiso esesidliwe ngumangoyi. Kodwa gqiba uhlelo utshela abalaleli ukuthi ngabe efisa ukuthenga idlalade lakho libiza malini, njalo kumele bayephi?
Izalade likhona kuma-online stores, actually ngibathi ngama-iTunes ikhona, then ngama-CD akhona for $5. Abathande ze-WhatsApp labo sikhona, siyabasiza njalo, i-$3 kubo-WhatsApp. Inamba yethu ngu-0775593575.
Nangu MJ Sings. Kodwa singakagqiba uhlelo wathi silalele inye ingoma yakhe uthi Phakade.
Can you be my girl? 'Cause I love to be your man. Can you be my girl? 'Cause I love to be your man. 'Cause you made my mind go.
Nangu MJ Sings uyabuza uthi can you be my girl. MJ, thank you so much ngokungena kuhlelo bafo. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo lwabatsha.
Bonga mina Mike, bonga mina.
Mthwakazo omuhle, sesifikele emaphethelweni ohlelo namhla, kodwa sihlangana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection. Abafisa ukuxoxa ngami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3. Ngiyabonga abangilandelayo. Isikhathi du olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove, Zulu kandaba. Bye bye.
Umuntu wami wazoqala lapho uthando lwami nawe lwavutha lapho lwavuthela. Be my girl, 'cause I love to be your man. Kuzenga phakathi. Can you be my girl? 'Cause I love to be your man.
Ay siyabonga Big Mike. Yes, silungisise ke kwezemidlalo laphana ke iwange 2 yada 0 iHerentals 0 Tel 1 0. Silugqiba ke lapha uhlelo lwamhlanje, igama Chris Gande.